Okulabantu abangamathumi amathathu lasithupha 36 asebetholakale belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Kulaba sikaphose ithumi asebasilayo. Abane babhubha. Umnumzana Nick Mangwana umabhalani wohlangothi olubona ngezokwethulwa kwemibiko uthi sokuhlolwe abantu abafikaphose amathumi amabili ukuthi balomkhuhlane lo kumbe haji. Lokhu abantu bevalelwe ezindlini uhulumende ezama ngamandla wonke ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kulabanye abantu abakhala ngokuswela ukudla lokunye okuthiyeneyo. Omunye wabo ucele ukuthi sidinge unkosikazi Ndlovu ohlala eNyongolo Village eMathebeleni South.
Bagijima ngezimoto ingatsha zika-MP zikahulumende yizo eziphiwa yonke into ebantwini kungafiki. Bebuya ngeziwidi ebantwini berobe. Yona imihlangano nje asikaze sibe labo. Kodwa okwethu yikukhothisa ngenkulumo kuphele okwesibili kakhulu asikaze sithole lutho. Sizihlalele.
Umnumzana Vusumuzi Ncube ohlala eTholotho laye uyakhala okumangalisayo.
Ngicela uhulumende uba engasizama kulokho sithestwe lathi kwazakala ukuthi inani likusiphi isibanga sihlale sikwazi ngegcikwane le-coronavirus.
Umnumzana Belief Gawule webandla le-ZANU-PF uthi uhulumende uyazazi zonke izikhalazo zabantu elizweni lonke jikelele.
Kukhona uhlelo olusungulwe nguhulumende olokuthi abantu bahambe babhalele izincwadi zibukhokhele kukhona ezigabeni zabo obunjengama abanye ama-councillors labanye nje abakhona ezigabeni zabo lapho abakhona bebabhalele sitsho ukuthi bayaswela basilela bese uhulumende bese bafaka kuhlelo lokuncedisa labo abangani bayasilela bayaswela ngokuthi bathole izimali zokuthenga ukudla. Kukhona uhlelo olunjalo njalo luyaqhubekela phambili nje njengoba i-lockdown iqhubekela phambili.
Kusenjalo akwaziwa okuzakwenziwa ngamapholisa alokhu ehlolisisa udaba lokuthaywa kwabuhlungu kwabantu ababili eGauteng Park obulawayo abathawe okumangalisayo. Bekumele bamiswe emthethwendaba izolo kodwa udaba lolu kukhanya aluhanjiswanga ngemfanelo. Igqweta elilela ilungelo likaZulu uMnumzana Mathobana Ncube uthi kumele kujeziswe labo abathaye omama laba.
Yona le umthetho emisha le lockdown sayivele kayivumeli ukuthi amapholisa athaye abantu. Ithi nxa umuntu esephula umthetho uyabotshwa ahanjiswe emthethwandaba aye ethonisiswa umthethwandaba ukubonakala ukuthi wenze icala yini. Noma hathi nxa elecala ulesigwebo asiphiwayo ukuthi mhlawumbe abhadale i-fine kumbe afakwe entolongweni ukuthi aphiwe kwesikhathi esithize. I-lockdown ithi abantu kabahlale ngemakhaya bavimbe ukumemetheka komkhuhlane lo we-coronavirus. Kodwa ibisisiba lama-exceptions ukuvalelwa kwabantu lokhu i-lockdown leyo ukuthi abantu bavunyelwe ukuthi baphume bayedinga okudla ezitolo ezithengisa ukudla kumbe bahambe esibhedlela kumbe bahambe baye ema-pharmacy bayethenga imithi. So abantu baku-lockdown yebo kodwa abavalelwanga ukuthi bangaphumi nxa kulesidingeko sokuthi baphume.
UZulu usehlale isikhathi eside evalelwe ezindlini ngesikhathi ilizwe leZimbabwe lamanye amazwe evimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osukhulise abantu abedlula izigidi ezine njalo wabulala abafika phose inkulungwane ezintathu.